engakuthume ukuthi vele akulamuzi ongathunqi intuthu loba kwakhiwe awuselakala uthube lalokhu lalokhuyana ungawelelani lapha lalaphana kodwa kungathi ukuthi sokuyikudelika komuzi kumbe ukuthi abantu abasayikukhulumisana ukuthi konke kulunge.
Ye, awuchasise lapha babankomo uthini?
So ngaleyo ndlela mina engakutsho ukuthi konke ongabe kusenziwa libandla le-ZANU-PF ikwenziwa ngendlela ukuthi balandela i-constitution. So uma i-constitution isitsho yena ukuthi akwenziwe lokhu lalokhu kulandelwa ngendlela angikhona njengoba ibandla le-ZANU-PF lisitsho khona lona lizalandela khonoko ovele kusemthethweni yikho kanye okuyafanti kulandelwa. So ukuthi abantu sebezathini bauthi batheni hayi so ngokunye lokhu njengoba sakhuluma thina ukuthi konke lokho okwenzakalayo kwenzakalela emzini othize okuyi-ZANU-PF okuyikubonisana kwabantu bakhona ukuthi yona into le ibona bayiphatha njani bazayisebenzakaleka kanjani konke okwenzakalayo lokho kuraiswa ngoba vele izinto ezikhona kusisekelo sombuso ukuthi uma lokhu lifuna lokhu nalokhu fanele likwenze kanje.